Vesipaisi ngumodesi, abasuleli abathu Justice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta lo Justice Susan Mavangira, bavumelane ukungena ukuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokwethula kwesinqumo lesi, igcwetha likakasukwere umnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi wakuqala ukasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukucontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayisethe aside.
UNdlovu uqhubeke esithi isikhathi sesiliwe ngumanguwoye, bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze ukasukwere avunyelwe ukuncintisa ukukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
And then umangwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-aphili kakasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election sesondele. So sesiphumile e-court sivumelene ukuthi i-aphili kayiziwe ngesiphangephange, sinike ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esemthethwandaba esikhulumeli sikakasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi uyaphambanisa ngokunjalo, ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mina ngibona ngani iZEC iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
Ukasukwere wasiwa edale umnumzana Lovedale Mangwana, yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Ngolunye udaba kobulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi kumiswe ukubekwa kwabancintisa bemele ibandla le-CCC edale lephalamende abalitshumi lambili kobulawayo. UMahluli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu luzwakale e-High Court kobulawayo luphuma ebulenjini kwi-intanethi kulive streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-site icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.